Ngesikhathi abayisikhombisa laba bemiswa phambi komthethwandaba, umtshutshisi utshele umantshi ukuthi bekubotshwe abantu abalitshumilane 14 kodwa bangabikhona ubufakazi obuqinileyo obuxhumanisa abayisikhombisa lecala lokubulala uMui Unyathi. Uthe abayisikhombisa laba betheswa amacala agoqela ukubulala ngenhloso kuhleliwe, ukuzama ukubulala, ukutshaya ngenhloso yokulimaza, ukuthatha imali ngobuqili, lecala lokuthumba lokuzama ukuthumba. Sebesebhokisini babuziwe ukuthi kungabe belawo yini amagqwetha azabamela kulecala. Abane babo bathe bazadinga amagqwetha, kanti ke abathathu bacela ukudingelwa amagqwetha kahulumende. Umantshi wethu lesinqumo sokuthi abayisikhombisa laba bavalelwe bese besize emthethwandaba ngolwesihlanu sebelamagqwetha abo ukuze kukhulunywe ngendaba zokubhadala imali yesibambiso i-bail ukuze icala lithethwe bephandle. Ukubotshwa kwabayisikhombisa laba kwemukelwe ngezandla zombili yizalwane zeZimbabwe zisithi kufanele bajeziswe ababulala uNyathi ngesihluku esikhulu. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi bemukela ngezandla zombili ukuthi sebekhona sebebotshiwe ngokubulawa kukaNyathi.
Sizabe sililandelela leli cala ngoba labo bantu nxa kuyibo eqinisweni abakwenzayo lokho kumele bajeziswe. Kumele babe yisifundo kwabanye ukuthi abakwenzayo yinto ongamelanga ukuthi ngabe bayenze. Kumele bagwetshwe ngoba imuli kaElvis Nyathi lathi njengezakhamisi buhlungu ngendlela ahamba ngakhona.
Isikhulumeli seviyo labatshutshisi kwele South Africa unkosikazi Phindi Mjonondwane utshele Studio 7 ukuthi baqinisekisile ukuthi ababotshwe laba balesandla ekubulaweni kukaMui Unyathi.
With the information that is contained in the docket currently, we are satisfied that a prima facie case has been established and all seven accused has a case to answer. Hence, the prosecution has now been instituted against all seven of them.
Imuli kaMui Unyathi ibingekho emthethwandaba. Omunye wezihlobo zababotshiweyo owaleyo kukhuluma le Studio 7 ubekhonona esithi yindaba abezindaba beqakathekisa ukusakaza imfa kaNyathi kodwa bengatsho lutho ngokubulawa kwezalwane zakwele South Africa izigebenga ezicatshangelwa ukuthi yizizalwane zakwamanye amazwe. Unyathi ufe ngokukhandwa ngamatshe lokutshiswa izalwane zakwele South Africa ebezingela abangelazincwadi zokuhlala kwele South Africa lezigebenga lobanje baba labo ubufakazi bokuthi yena akusiye sigebenga. Ukhangelele ukuthi kuvele onenge emthethwandaba ngolwesihlanu ngesikhathi abayisikhombisa laba befake izicelo zokuthi icala lithethwe bephandle kwentolongo. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Thuso Malonga.